uhulumende kudala sinxenxa sinicela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kwizigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesibhoko esifana nawe. Iprocess leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingakuqamba kanje ukuthi okunye bekuhlupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledeni sebebhadala ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulesizidoko. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu, ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho, bathi basafaka ama-fiber okutho khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi into. So siyakubonga konke lokho okwenziwayo, nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa indendene ngoba kudala kusele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka nokwenzeka. Ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu batho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fiber sekuphelile vele uhlelo luyangena kungakapheli iviki lelo elilandelayo. So we expect it in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kulokho.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi, njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lowo lalo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe, ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngama-rand, ma use-Zambia ubhadala ngama-kwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe gold leyiziki. Asazi ukuthi phela into zekhaya kwezinye isikhathi zinokusebenza ngenye indlela zayo, kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into e-out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho e-South Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angilezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zase-South Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Khona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani ukuthi nathi sizibisele ngakithi sihambe siyolungisa into zakithi. Nakho phela akusincedi ukuhlala emizini size sinuke kuze kube ukuthi thina njalo yinto esikhulunywa kabi sengathi kungabantu abangelakhaya. Hhayi lokho ngeke ngibakhulumela abayizalwane zalapha ngoba siyaxoxa ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la ngizobe nginamanga mhlaba amuzakithi cela malokho kwenzeka kodwa abantu bazame ukuthi-ke basitshele nokunye kuyabe ubahlupha kodwa bakuhambele bakutshele-ke into ezibahluphayo ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi lento le uma siyekhewe ebantwini izohamba kahle na.